hayi khona kubanjalo sibili abantu babekhala but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khona kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athi isi-challenge khona ngemali i-forex but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-exports akhona. Iminyenge imizamo ekhona kuthiwe ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthenga amafutha. Hayi inhlupho zikhona but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sethele ngamaqhinga. Amaqhinga akhona ukuthi izinto zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMatnorth, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini lokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy, uFortune Charles, imizamo ekhona ukuthi bekhulumela be-Eskom bebhadala izimali bazibhadalisa ukuthi lalithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganise imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu awusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinormal njengasuku zonke. Inhlupho zikhona elizweni kodwa inhlupho ziyacedwa phela, inhlupho azizadala ukuthi ziphele. So zizaphela one day. Ithemba bakhosilalo sibili.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha lamagesi.
Ya, akuzikhathazi, kuyazikhathaza. Kodwa kubuya lokhu ezibuya. So asifithile sibili here and there but not to the extent especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe. Hayi, i-follows isaselokungcono. La magesi ahambayo yebo kuhamba yahamba kodwa-ke singancwathi sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono. So ama-tourist izivakashi zana hhayi lokhu